Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla zibu 20 zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo.
Sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni every day bavukela lapho abayaminyana khona bebe ngabantu abanengi obabedinga ukuziphilisa.
So kule minyaka emibili kwabulawa abantu ababejengisela elizweni jikelele besola ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga abaseZimbabwe izolo ngembiko esola uhulumende ngokungajezisi abenza lesi sihluku.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka ikhomisheni eyayithewa ngomangameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlandi.
Izisebenzi zikamanisipala wakobulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogwe njalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele iholo lazo.
Ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngathi utsibile imali ethwale imali, but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo. Ugatsha lwezempilakahle kumanani ethulwe izolo luthi kulabantu abangamakhulu afika phose athoba munombili 783 ababanjwe leli gcikwane. Iningi lababhubhileyo ngabesigaba seMashonaland West abalitshumilanhlanu 15, kulandele abeMashonaland Central okubhubhe abalitshumilanye 11. Kwabathelelwe igcikwane leli iningi njengensukwini ngabeHarare abedlula amakhulu amabili 251, kulandele abeMashonaland Central abedlula ikhulu lengxenye 156. Lezinye lazo izigaba zabalabanye abangamanani achiyeneyo. Asebebhubhile selokhu leli gciwane laqhamuka elizweni sebehahabela inkulungwane eyodwa 825. Kunjalo nje abemaphandleni bathi leli gciwane linganeno. Sixoxelo wake wamela isigaba seBhinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani eBhinga.
EBhinga basically I'm sure njengama rural areas amaning uzananzelela ukuthi khona sichiyene labantu bedolobheni ngoba abedolobheni konke abaphila ngakho ngokuzingela ilanga langelanga. Sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni every day bavukela lapho abayaminyana khona bebe ngabantu abanengi ngoba bedinga ukuziphilisa. Thina emakhaya isikhathi esiningi konke esikufunayo sihlala nje silakho emzini yethu. So ke ikakhulu abantu balalelile ilizwi lokubana kabahlala emzini yabo. Akula zikhathi eziningi lapho esibuthana khona emakhaya ngaphandle kokubana nxa kubhujiwe. Otherwise nje amanye ama activities amanengi awe community kasajwayelanga ukuba khona. Abantu balokwesaba umkhuhlane lo. Okwakhathesi nje ngingatsho ukuthi khona phakathina kwe-district ungani silama active cases awangu 5 kuphela reported. Kodwa nje siyakwazi ukuthi khona ukuba lalawa ayi-5 aripotiweyo kakutsho ukuthi khona yibo bodwa abantu abalalo mkhuhlane ngaphakathina kwe-district. Kutsho nje kuphela ukuthi laba yibo abathola ithuba lokubana bethestwa njalo betholakali ukuthi balawo lo mkhuhlane.
Baningi yini eselibazwile abalalo leli gciwane le COVID ebhinga khona?
Kujwayelekile ukuthi abaningi lomkhuhlane bangabe beyogulile bawusila, ngoba phela remember ukuthi ukunathela lokho okukhulunywa ngakho kutholakala kakhulu kithi emakhaya. Yizo vele indlela esiphila ngazo njengoba ke imithi yakulezi insuku lezibhedlela zakulezi insuku singelazo. Ngingatsho nje ngamafitshane ukuthi yikho okukhona, kodwa hayi abantu balalelile khona lokho kade kukhulunywa ukuthi bengahambi besiyahlangana labantu abaningi. So kwesubonayo kusenzakala eBhinga.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngwake wamela isigaba seBhinga North edalele eParliamente. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Ngeminyaka emibili kwabulawa abantu abayisithiyagalombili ababetshengisela elizweni. Abameli bamazwe angentshonalanga agoqela elemelika, elebhilitane kanye lalawo akumanyano we-European Union abasebenzela eZimbabwe sebesole uhulumende besithi ulokhu engakajezisi amapholisa lamasosha abulala laba bantu ngozibandlela womnyaka ka-2019. Abantu laba badutshulwa ngesikhathi sokutshengisela izitaladeni emadolobheni achiyeneyo besola ukukhwela kwentengo yamafutha ezimoda. Amazwe la ethule imbiko izolo enanza iminyaka emibili ngemva kwesehlakalo lesi. Amazwe la athe kuyadanisa kakhulu ukuthi labo ababulala abantu laba njalo babahlukuluza ngendlela ezigoqela ukudlwengulwa balokhu bengakabotshwa kumbe khona ukuthoniswa. Abameli bamazwe la bathi njalo ukwephulwa kwemalungelo oluntu nguhulumende kuyaqhubekela phambili. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka ikhomisheni eyayichewa ngomangameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlanti. Ikhomisheni leyi iphumise i-report layo, yafaka ama-recommendations, yaphumisa egcekeni ukuthi labo njalo ababa bulele abantu babefuze babothe. Kodwa siyamangala ukuthi lakathesi uhulumende kaka kwanisa ukuze bonke laba ababulalayo abantu babothe. Njalo siyabona kathesi ukuthi ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu lokho kusiya phambili. Siyabona kathesi abantu bayabothwa, amasotha abhodabhoda echaya abantu, ebulala abantu, amapholisa lawo sethetheleli ithuba le-lockdown ukuhlukuluza njalo amalungelo abantu. Kuthi thina vele asimelelanga ukuze lokhu kukhulunywe ngamazwe angephetheya, kodwa sikukhulumile thina njengama civil society organizations, njengama human rights organizations, satho vele ukuthi hayi lokho kuyenzwa nguhulumende webutho lo esilaye eZimbabwe lapha, uhulumende owangena kumbuso ngendlela yamandla, bekhupha ngendlela yamandla ubaba uMgabe. Yikho into ehluphayo lapha elizweni lethu leZimbabwe ukuthi laba abakhona laba uhulumende wamasotsha lo okhona okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyaphambili ehlukuluza abantu.
Kodwa uhulumende uyakulandula njalo uyazivikela uthi amalungelo abantu uyawahlonipha njalo uyawalondoloza.
Uhulumende yena uyazidefenda kodwa lokhu ngakukho ezandleni zikahulumende ukuze yena abe ngurefree. Thina abantu ababonayo, thina ama independent eyes, yithi thina esingajaja uhulumende sisithi uyakwanisa ukuprotect amalungelo abantu kumbe kakwanisi. So amanye amazwe lawa vele ababonayo sebekhuluma noma kulento esebeyibonileyo and siyavumelana labo. Yena uhulumende kahlale phansi azibuze umbuzo ukuthi uphambaniseni kunjani abantu bona besithi yena uphambanisile nxa engaphambanisanga. Azibuze umbuzo yena leyo abe eselungisa indaba lezi zama lwelo sesiya phambili njengelizwe.
Umnumzana Mavela Sikhumalo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba kumbe amapholisa. Kodwa uhulumende uhlala elandula lokhu esithi yena kephuli amalungelo kaZulu. Zekansili yakobulawayo zithi sezibuyele emsebenzini ngemva kokwengezelelwa iholo ngumqatshi wazo ngesilinganiso sekhulu elilamachumi amahlanu ekhulwini 150%. Izisebenzi lezi zikhalele umsebenzi ngeviki edluleyo ukubangele ukuphazamiseka kwenhlelo zokucitha izibi, ukulungisa impompi ezidabukileyo, ukugejwa kwamangcwaba kanye lokucithwa kwezibi. Umnumzana Ambrose Sibindi mgcini sihlalo wakobulawayo kunhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izisebenzi zikhangelele ukunikwa holo lenyanga edluleyo ekampalakazi njengesinye sesivumelwano ukuze ziqhubeke zisebenza.
Siyananzela ukuthi izisebenzi zikamasipala wakobulawayo phose wensuku ezine bezingekho emsebenzini ngohlupho lokuthi zikhuluma zinanzelela ukuthi ihola waliphansi zingasenelisi ubana zibuye emsebenzini ngoba imali ingekho yokugada leyo kudla lokwenza konke. Kodwa ke sikhuluma kanje namhlanje izisebenzi zonke ziphendukile emsebenzini. Sinanzela ama-departments achiyene nama-sections achiyeneyo, zonke izisebenzi kufanele zibe khona emsebenzini. Zibe khona emsebenzini sikhuluma kanje.
Izisebenzi zengezelelwe emalini njalo zonke ziyasuthiseka yini kumbe zinkokheli ebezixoxisana lecouncil ezamukele lokho?
Well, eqinisweni ukuthi izisebenzi azisuthiseki ngempumela eyenzekeleyo ekukhulumisaneni ngoba siyananzela ukuthi nxa sikhuluma ngemali ephansi leyokuthiwa i-poverty datum line khathesi isimi kusimo ese 25,000 zim dollars ngenyanga. Ngokunjalo ke ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngathi utsibile imali ethwale imalini but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso. Ngokunjalo izisebenzi lokukhonona okukhulu ukuthi lanxa le imali ibe yi-compromise position yokubana siyivume but izisebenzi hayi azithokozi zilokhu zifuqa njengoba sitshile ukuthi hayi njengaba khulumisana lomqhathi sivumile kuyi-compromise position. Kodwa okuyikho sibuloku ngathi izisebenzi ziyabahlukuluza kakhulu kuyindaba yeholo likaDisemba elele elincane elingakabuyi ngelinye futhi elingathi lenza izisebenzi ingathokozi. Njalo izisebenzi yathi ukuthi hayi nxa le imali ingaqedala ubani ibuye kaDisemba zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni ngoba i-incapacitation ingaphendulwanga. So ke sikhayela ukuthi uCouncil Masinya alungisise imali kaDisemba ngoba nxa ungabanga njalo kule ngozi yokubana izisebenzi singagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni phansi. Kukanti vele ayinali imali etholakileyo izisebenzi ngobuningi bazo aziyijabulele.
Abantu bengakhangelela nini ukuthi kube lo mahluko ukuthi izibi zivuthwe lokunye nje okuninginingi obekungasayenziwa ngenxa yokukhalala umsebenzi lokho?
Well, okuliqiniso yikuthi thina nje izisebenzi zikabulawayo siyizisebenzi ezaziwayo, abantu abasebenza kabuhlungu, abasebenza nzima, abantu abazimisele ukuthi bathuthukise idorobho bananzelele ukuthi i-service provision iyatholakala ngokugcweleyo. Njengoba ngikhuluma kanje kathesi, nxa kungenzakala ukuthi zonke into zibe ndawonye, imota zitholakale, amafutha okuhambisa izimoto, ama-fuel kutholakale, izisebenzi nxa seziqhubekeza kubuyela emsebenzini, njalo ukhansili laye azama ukuthi phezu kwalokho ihole kaDisemba sikhuluma ngalo lihleli kuye khathesi, izisebenzi ngendlela ezizimisele ngayo idorobho liyahleli kuye lesimeni salo in the next week. Ngoba ukusebenza kwethu zananzela ubana siyabe sikhangela ilingini langa elinje kwenziwa i-area enje ngelanga elinje okuthi singavele sikhave from Tuesday to Tuesday, idorobho liyaba lomehluko. So sesikhalile umasipala asapoti isisebenzi ngokuthi asinike okufanele sikusebenze, abuye asinikele holo esilikhayele likaDisemba kwenze ukuthi abantu badle bathole amandla okusebenza. So lokho siyakuthembisa ukuthi kuzenzakala, singadonsa ndawonye umasipala azidlala ingxenye yakhe, thina izisebenzi vele sizadlala ingxenye yethu. Lokhu asikuthandabuzi, sikwejwayele njalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wakobulawayo kwenhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamisa ikhefu lakhe kancane aye emathuneni eHeroes Acre eHarare emngcwabeni wababili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Laba ngabathi umnumzana Morton Malianga lonkosikazi Ellen Gwaradzimba. Iphephandaba leChronicle lithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Eloys elikhangelelwe ukutshaya ilizwe ngempela sonto. Ugatsha lwezomkhathi luthi ulaka lwezulu leli luzabonakala ngolwesine lapho leli zulu elikhangelelwe ukuqala ukuna kwele Mozambique. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Albonani salibonani kuStudio 7. Mina elami igama nguAdolf Shaba. Siyabonga ngezinhlelo zenelisi phazona. UStudio 7 usube ngumsakazo omuhle olalelwa from Cape to Cairo, lalelwa ngamaZimbabwe nasendaweni ezihlukeneyo. Siyabonga ngomsebenzi omkhulu, ngoba mkhulu lo msebenzi eliwenzayo. Nendaba engifuna ukukhuluma ngayo ile ndaba kaOpam Chinguri. Opam Chinguri we address amawavets ezinye izinto uhle ubonakalisa ukuthi ZANU PF ayinayo into okuthiwa yi-leadership quality. Angazi lokuthi laba bantu i-leadership bayifundanga. Ma umuntu ezathi adressa abantu abadala njengamawavete, bathathe njengabantwana, abantu abangacabangiyo. Ngoba mazotshela abakalakade abobaba bethu batshele ngokuthi i-corona umkhuhlane waledwa uNkulunkulu kuzopanisha abalungu ngokulethela iZimbabwe ama-sanctions. Bona beZANU PF abafuna ukuzinuka amakhwapha ukuthi yini edala ama-sanctions, enze base banikezwa lawo ma-sanctions asebekhala ngawo njengezwe. Abafuni kulokho, instead bathatha i-blame game banikeza abanye abantu be-blame ukuthi hayi ama-sanctions aza ngoba azopanisha abelungu. Nanku-ke sebesifa bona kuZANU PF, engabelungu nabo nalabo abafaya babulawa yile COVID-19 njengoba ama-officials abo echaya left, right and center nje bangabelungu na. Ezinye izinto zidinga ukuthi umuntu before ekhulume, especially kuma-public gathering, azinuka amakhwapha akhulume into ayaziyo.
Azi kulo mbuzo ongelampendulo ukuthi kanti u-Obadiah Moyo lo ubotshwa nini, sezingaki izehlakalo esezibaliwe ngaye lo muntu lo, ende i-evidence ivele egcekeni etshontsha imali ye-COVID-19, etshontsha imali yomphakathi, imali kaZulu, abantwana beZimbabwe bonke betshontshela imali e-COVID-19, ende abanamahloni laba bantu beZANU PF lapo manje babhizi bagcinela abantu be-MDC bebabophela i-internet bethi baqamba amanga. What Moyo u-Obadiah Moyo oyenza ububi obungaka elizweni, yisingaki manje kuripoto umuntu oyi-1 and engabotshwa? Umuntu lo ubanjiwe kazange elala ejele even 1 day, kazange abotshwe, kodwa abe MDC bayahlukuluzwa, bathwaliswe nzima. Mina ngihlezi ngisho ngithi sikhohlakale ngumnangaka, and lo muntu lo ngendlela akhohlakale ngakhona abantu abangakuboni elizweni leli, abantu basezokubona okukhulu kudlula lokhu ngumnangagwa lo. Ubuke ukuthi inkunzi isibanjwa njani ekhaya, izehlakalo zenkunzi zingaki, eziningi ziyafihlwa, zineke ezifihlwe sina zange sizizo sikhulume khozini ningi kakhulu izinhlakalo ezimbi ezenziwa ngumnangako lo muntu akuso ngupresident lo inde ilizwe lakhe ethi upresident vele kalila isela lelingeke sithi ngupresident akula muntu ongambuye umnangako izizo zakhe ende asikuthi siyamzoni akula muntu ongawubonie ububi bakhe manje uhlukumeza abantu elizweni uqamba amanga ukuthi uvikela abantu emkhuhlaneni kodwa napho jobusikhala babolele ejele kodwa u-Obadiah Moyo okade wayenza ubugebengu bonke lobu ilizwe libolile ngu-Obadiah Moyo abantu bethwele nzima ngu-Obadiah Moyo lapho kodwa kababotshwa umnangakwa kababotshwa ochiwe enkakathi ababotshwa imuli kamnangakwa kayibotshwa
ivuka njani msakazi omuhle hhayi thina siraidi msakazi linjani ezindawo ngezindawo ezitshiyeneyo msakazi wami hhayi thina sikahle msakazi sikahle lo okhulumayo mbonga nenkomo ndapha eHebron lapha hhayi sithi phambili ngomsakazi phambili ngomsakazi hhayi liyasakaza sibili into ezirayidi msakazi wami hhayi siyabe silalela lathi uthi kuhamba njani eyi hhayi kunzima phandle lapha eyi kuyilahla akuma kuhle mani eish hhayi hayi kunzima msakazi wami kunzima sibili kulibona singapha hayi sihluphekile sidamusama udinga usizo udinga usizo sibili eyi hhayi kunzima ekhaya kubuyeleki makunje so beyilahla ngabe kwalunga ngabe sokulungile ngabe sesibuyela manje akunje so hhayi ngeze sabuyela siyalobela khonapho
yeyi salibonani salibonani Studio 7 yekhulumayo ngundlovu singelwayo etsholotsho esigabeni sakonkunzi singajabula lathi uma singezwakala emoyeni azwakala mpela emoyeni ye mina into eyenziwa uTrump ngiyayijabulela kakhulu ngiyayijabulela kakhulu into eyenziwa uTrump ngoba noma engazenzeni yenzeni kodwa okusalayo uzaphuma bese kubonakala ukuthi iAmerica idemokhrasi iyasebenza manje siyezwa abanye bathi ye iAmerica yenke sabatshela lutho ngoba nanku uTrump eyalele hayi noma engazeyale kodwa okusalayo uzaphuma ya siyabonga so abantu abayekele ukuthi khona bona iAmerica yenke isabatshela lutho ngoba nanki belo muntu eyalele esikhundleni siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika namuhla lilanga lokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden esigodlweni iCapitol. Kuyanyakazela kulesi sigodlo kulandela udlakela olwaqhamuka khona abalandeli bakamongameli Donald Trump bangena ngamandla bezama ukumisa ukubalwa kwamavoti awedale le-Electoral College. Kubikwa kulamasotsha edlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 alinde umcimbi wokugcoba uBiden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukugcotshwa kukamongameli omutsha uBiden phakathi kokuxokozela njalo kulamasotsha amaningi alinde ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu kuyinto etshengisa ukuthi isimo sedemokhrasi ye-America sesitshintshile. Bekungenzakali lokhu kodwa ngenxa yokuthi sokwenzakele lokhu ukuthi abantu abadlwanguzelayo izigangi sezingene ukuthi zihlasele i-Senate le-Congress. So uyinto esabekayo. Njalo nje besitsho ukuthi bayethusela batsho ukuthi bazabuya mhla welanga likaBiden. Lokhu kutshengisa ukuthi umhlaba kumbe i-democracy ye-America sitshintshile. Ekutshintsheni wayo okubuhlungu ukuthi iAmerica ibizenza yona ingcitshi yedemokhrasi iyo engenelayo ekhuzayo kwezinye indawo ihambisa iyakhangela ama-elections fikuphenda ukuthi ama-elections elizweni leli they were not fair and free. Manje kathe sokuphenduke sokuludubo lwe-America lolukuthi sokubuzwa ne-America ukuthi elections were not free and fair ngendlela u-President Trump asekufaka ngayo. So kuyakuthi emazweni lapho kuvele idemokhrasi ingabonakali okuvele ubukhetho luqilwa nje njengokwenzakale e-Uganda abasela muntu oyakubakhuza ngoba bazabatshela ukuthi lani kini ama-elections enu kawabi free and fair. Kuze kusikhumbuze isikhathi sika-George Bush logo ukuthi uBush wathi yena esithi kumgabe umgabe urigile i-election yena uMgabe wamphendula lawe warigi election ukuthi uwine ngoba uqilibezele ugo. Angazi umbeku into ezabuyibuyele emuva ibe sendleleni kodwa kuyisimo esibi kakhulu for idemokhrasi emhlabeni.
Manje njengoba umongameli Trump esesuka esihlalweni, ubona ungani imbali yakhe izaba engeka umongameli oyehlulekileyo ukubusa kuhle na?
Nxa singakhangela isimo sika President Trump, sikhangele lo mbuso wakhe abelawo danxa ihamba. Singeza ke thina sithi uPresident Trump uzakhangelwa ngabantu njengo president owehlulekayo kumbe wayelesimo esibi. Lokhu kuyabe sokusitsho ukuthi ukhangela ngaliphi ilihlo wena. Bakhona abanye nxa ukhuluma kathi zaza kutshela ukuthi impilo zabo zitshintshe kabuhlungu kakuhle ngesikhathi kubusa uTrump. Njalo izinto ezikhangelwa ngomunye kumbe ngabanye abazibona zizinto ezidanisayo izenzo zikaPresident Trump ukuthi bathi izenzo lokhu kubi lokhuyana kubi. Bakhona abanye abazibukayo abazincoma ngazo abaza kutshela ukuthi uPresident Trump akula president wakwaba njengoPresident Trump. So lokhu ukuthi simkhangele uthi sikhangelela ukuthi sicabanga ukuthi uzakuthi waye ngupresident owehlulekayo kumbe ngupresident wayelezenzo kumbe elesimo esibi kumbe ngelasithunzi. Kuyabe kuza lokho kuza kuya ngokuthi ukhangela ngaliphilihlo. Ungakhangela okwenzakeleyo kathese e-Congress lase-Senate. Abantu labana bebengena lapha baningi. Abantu abatshengisa ukuthi bayambuka bayafisa ukuthi abuyele embusweni. Ungakhangela amavoti abantu abamvoteleyo lanxa engatholanga amavoti ancinte yakaBiden kodwa kuyatshengisa ukuthi bakhona abantu abambukayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni ubulala abanye njalo abangamashumi amahlanu lambili 52 ngalanga linye layizolo. Sokule minyaka emibili kwabulawa abantu ababetshengisela elizweni jikelele besola uhulumende ngokukhweza amafutha ezimota okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga. izisebenzi zikamunicipal wakobulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogwe njalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele iholo lazo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.